kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo lamhlanje seku 4 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inengi eHarare lithi lokhu lihlalele evalweni kulandela impiko ethi amapholisa lamasotsha abetshaya abantu mahlayana kuleli dolobho ngemva kokutshengisela ukube khona abanye besola impumela yokhetho lapho ibandla leZANU-PF elinqobe ele-MDC Alliance.
Uthatha omunye wangkhona akadelaye ethathwe izolo. Bathi bona bayamfuna namhlanje ekuseni. Sasesihamba khona ngale nama-human rights lawyers. Wayophenduka wakhanya ukuthi ubone abangazathi baningi labo abathathwa ezindaweni ezithiyeneyo.
Isikhulumeli sikamnumzana Nesen Chamisa okhokhela ibandla le-MDC Alliance sithi lamhla baqhubekele phambili ngembuthano yokuphikisa impumela yalolu khetho.
Kule program training kakhulu upresident namsithole ehlangana lenhlangothi zebandla lakhe ezithiyeneyo wahlana nabantu abathiyeneyo wenzela ukuthi sidala lokhetho lolo.
Lithiye indlebe sizaxoxalo nkosikazi Zithembiso Nyoni osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ozamela inkayi North edalele ephalamende kanye lomnumzana Dumiso Dabengwa isiphathamandla sezapho. Inengi eHarare lithi lokhu lihlalele evalweni kulandela impiko ethi amapholisa lamasotsha abetshaya abantu mahlayana kuleli dolobho ngemva kokutshengisela okube khona abanye besola impumela yokhetho lapho ibandla leZANU-PF elinqobe ele-MDC Alliance. Umongameli Emerson Mnangagwa weZANU-PF nguye onqobe umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC Alliance kukhetho lokudinga umongameli. Kodwa umanyano lo uthi inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eyezek kanye lebandla leZANU-PF baxilibezele kulolu khetho. Amasotsha lamapholisa abikwa betshaya abantu endaweni ezibalisa iChitungwiza, iGlenview, iGlenora, iButiriro, iTsivarasekwa lezinye indawo. Lokho kwenzakala umnumzana Gift Mdisi igqwetha elimela abantu abedlula amachumi amabili lambili ababotshiweyo ngemva kokutshengisela ngempumela yokhetho esithi bakhangelele ukumisa ukumiswa phambi kukamantshi emthethwandaba eHarare ngomvulo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo lomnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ukhansila weTsivarasekwa eHarare elilunga le-MDC Alliance.
Ngapha umumo kawukabi kahle ngoba every day usukusela mhla nokuya namhla ka-1 sithi ntambama kwangukhona. Amasotsha akhona every day emalokishini etshaya abantu ababonakala bezihambela.
Kodwa lamhla singathi kuyafanana yini la izolo?
Right, izolo vele kutshayiwe abantu emabhawa ezitridini abaphongubonakala bephongu ihambela, okutsho ukuthi kathesi awusakhululekanga ukubonakala uhamba as from 6 o'clock. As long ilanga seliphumile akuyinkinga. Inkinga iqalisela ngo-6 o'clock sekufika ntambama. Every day.
Liyezwa yini izizathu lokuthi kungani kusenziwa njalo?
Yeah, isizathu sabo bathi bona bacabangela ukuthi lina lingaba ngabantu abazavanga ukuthi kube lodlakela, otherwise likonona ngendaba za-election ubuphama akwenzileyo. Abantu lakathesi besesaba, bayasaba bakakhululeki ukuthi kanti lokhu kuzaphela nini. Uthi siziphilele njengendlela kade siziphilela ngayo ama-action lawa angakabi khona ngoba sokufikile kwadlula asilani lakho lokhu kunye okwenzakalayo. Okwethu esakwenzayo yikuzivotela ukuvotela umuntu esifunayo.
Laba babochiweyo ke selike lababona njalo kuwenzakala.
Kukhanya kulabantu abaningi ababochiweyo. Labantu abangenelwa ezindlini becatshanyela ukuthi ngabantu ababe khona. Akade khonapha sizongisuka ukuthatha omunye wangikhona akade lake ethathwe izolo. Bambisa bathi bona bayamfuna namhlanje ekuseni. Sasesihamba khona ngale lama-human rights lawyers wayophenduka. Wakhanya ukuthi ubone abangazathi baningi labo abathathwa ezindaweni ezithiyeneyo. Abacatshangelwa ukuthi yibanye ngabanye abasebenza kulo i-demonstration eyayenzakalayo insuku eziphelileyo mhlaka-1. Igwetwa elihambileyo namhlanje lalo kulenzele kwaba kade lingazi lona ukuthi kulabantu vele abantu abaningi abakhona ngale lekade lihambela lo muntu osephumileyo.
Lo ngumnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ukhansila weTsivarasekwa eHarare elilunga leMDC Alliance. Ukusenjalo isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla leMDCT kanye lomanyano weMDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda uthi lamuhla baqhubekele phambili ngembuthano yokulungiselela ukuphikisa impumela yokhetho.
Kule progress training kakhulu. UPresident uthole ehlangana lenhlangothi zebandla lakhe ezishiyeneyo, wahlangana nabantu abashiyeneyo elungiselela ukuthi izinto ezishiyeneyo ezifanele ukulungiswa ukwenzela ukuthi udaba lokhetho lulungiswe.
Yibaphi labade behlangana labo? Bengabe bengeza zomthetho yini? Amabandleni kungezelela njani kumzabalazwe
liwenzayo? Udibole khona ngalokuthi sibonise ukuthi abantu bebutho namapholisa ikakhulu abavela ku-presidential guard bebebhizi izolo namhlanje beqhathamela abantu be-MDC abacatshangelwa ukuthi baqakathekile kunhlelo zebandla. Ngakho-ke abantu abathe behlangana no-president namhlanje ngeke sibafake obala ngoba sebe sibafake engozini ukuthi sebengathola nje bevalelwe.
Abanye bebebuza njalo ukuthi wona ama-V11 forms lawana lilawo wonke yini elifuna ukuthi liwaqhube phambili ukuthi lilethe bofakazi benu?
Ama-V11 forms lama-V23 kanjalo ngasiwo aqhutshwa phambili kangaka nxa yokuthi mhlawumbe kudingwa isengiselo sokuthi kube nokungathembeki kubandla lezek. Okudingakalayo mpelampela yikuthi sithathe iinumber zezek zicutshungulwe ngabantu abazimele bodwa ukuthi zona zodwa nxa uzihlanganisa zile mpumela eminjani, ngoba kumgceke ukuthi impumela yazo zayikho egcekeni nxa ungazifaka kahle kahle.
Kusasa liyabe lisenzani? Ngomvulo liyabe lisenzani?
Ngifuna ukuthi ngixwayise ukuthi udaba lokuya ema-court ayisilo olumqoka kumbe ayisilo lodwa olizenziwa ngu-president Nelson Chamisa kumbali wenzayo. Kunezinto ezinengazenzayo ezizasiza ukuthi kube nempumela enhle, njalo abantu bezobhafanele bahlale belungiselele njengoba bethile izolo ukuthi ba-defend ivoti yabo ngendlela efaneleyo.
Indlela lezo ungazibetha ngamagama?
Ngeke ngibe ngisatsho njengoba lo president la ithile izolo emhlanganweni wakhe ukuthi hhayi nxa wena unamaplani akho ama-strategy akho kungaba kungasiyonto enhle ukuthi uhambe wakhuluma ngokusenza ukuthi nalabo abangakwelinye icele balungiselele.
Esingathi linyathelo lokuqala, i-first step elizayithatha ingabe inini phakathi kweviki ezayo?
Vele kathesi wonke ama-steps ofanele athathe eseqalile nje. Angazi ukuthi ezaqala ukubonakala emphakathini yiphi, kodwa zilenge into ezenziwa ngu-president Nelson Chamisa eseziqalile njengoba kunje.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDCT kanye lomanyano we-MDC Alliance. Asizweni umbono kamnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF ngalolu daba.
Yikho besikukhangele lesibini. Kuyajabulisa ngoba i-program elisingeye-economy yelizwe ovuselela i-economy. Ngamuye phela umuntu waphikati. Ikhadi lento kumele zizwe yiphathi ngumongameli. So wazilisa izinto zakhe zonke ukuthi uvusele i-economy kwezanu konke wakulisa ekhadini lathi sithuthe ebantwini.
I-MDC Alliance iyaphikisa ukuthi unqobile.
Even ebhoreni ani wawuzevela yiphi itim yonke itim edliwe ithi sichiliwe. Into eyenzakala yile ukuthi ama iphathi yonke ibila ma polling agents kulama V11 forms amafika zonke lana asuka kuma polling stations wonke la lamafi lami nginje ngandiwe ngiyakwazi ndiwe njani lawo maphepha khona wonke asayinwe ngama party zonke nanthanda ukukhuluma ngama classes ama peasants avotele ZANU-PF ama workers abayivotela ngizanu-PF ikubona ZANU-PF kuma towns dliwe and izizathu zikhiye kuma majority abantu ayisebenzi so abantu bonke ba believe ukuthi ZANU-PF yenza bengasebenza ema drop-off and abemakhaya ngalokho kwenzakalayo abakuncedayo ngabaphiwa yiphathi bavote baphiza inkomo abaphiwane so kibo akulasizathu sokungavoteli ZANU-PF lobheni lwalesivato sengavoteli ZANU-PF yiwe ukuthi bathi abatholi msebenzi and eqinisa ukuthi time cause kuzashintsha.
Lo ngumnumzana David Ndlovu ilunga ledalele Central Committee kubandla lezanu PF sixoxela ye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba kubembulala
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba kubembulala
Lamhla kweziphathelane lemaphandleni siza kuzwa ukuthi intatheli zindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu usethulelani ikakhulu ngodaba lokuvota kwabantu abakulezi zigaba.
Abantu baveze imibono yabo ehlukile ngokunqoba kukhetho emaphandleni kukamongameli Mnangagwa lebandla lakhe elezanu PF kukhetho lwalonyaka oluqhutshwe ngomvulo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uchaze ukuba akumangalisi ukunqoba kwebandla elibusayo emaphandleni.
Kakulanto emangalisayo kikho lokho kubonakala abantu nje sebevota ngendlela yona le abevote ngayo. Izizathu zangikhona zingaba zinenge okubalelwayo ukuthi kukhona abayithandayo iZANU-PF kukhona abayikholwayo kukhona mhlawumbe abayesabayo kukhona njalo abangabe bezuza ukuthile kiyo. Kodwa esikubonayo ukuthi akusela into emangalisayo kikho kuyinto nje vele isisenzakala abantu beyivotela iZANU-PF khona lapha kwelamandebele.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi emakhaya abantu bethuselwe njalo lenkokheli zomdabu ziphathekile ekukhankaseleni ibandla elibusayo besethusela uZulu.
Abantu bemakhaya lokhu bethithibele ngemva kwethile history embi yama-elections lapho kwethiselwa khona abantu njalo bechawa ukuze bengene elayinini eyabidingakala silama-chiefs ayesethusela abantu ekomanda abantu eminyakeni edlulileyo lakadesi kwenzakele sibe lama-reports endaweni eziningi njalo sila abantu abayethuselwayo ukubana kumele bevote ngendlela ethize ayekela kukhona ozenzakala kibo lakade sibela ama-reports anjalo. So abantu bemakhaya akusimangalisi ukuthi bavotele lo abavoteleyo ngendlela abavote ngayo ngoba kuhlala kusenzakala ukuthi bethuselwa beze bevume ukwenza ngendlela yena le ababethelwa ngayo. So aso into esimangalisayo njalo besivele sisazi ukuthi kuzenzakala ngaleyo ndlela. Kuze kufike esikhathini sokuthi abantu bemakhaya bayafundiswa bebekwazi ukuthi amalungelo abo ami njani njalo akulamu ozayenelisa ukubakwazi ukuthi bavote njani.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo laye uvumelane loMaphosa ethi izakhamizi zithithibele emakhaya.
Endaweni zasemakhaya ZANU-PF government iyethusela abantu kwesinye isikhathi besebenzisa abantu abanjengabosobhuku lezinduna bebatshela ukuthi nxa bengasavotelanga leli bandla leZANU-PF bazaxotshwa lapho abahlala khona. Kakhulu lo nyaka sikhangele kakhulu abantu abahlala emaplazini bayethuselwe kakhulu. Sibonile leZANU futhi njalo iholisa abantu ogoqela inhlanyelo ofertilizer lo mumbu lokunye kwaze kwaba zinsuku ezithathela lapho abantu akade bezavuka khona bevota. So ke thina nxa sikhangele njengeMthwakazi Republic Party sithola ukuthi ukhetho lolu loba nje uMnangagwa ezamile ukubiza aba observers esingathi ngabe international community la kubo SADC lokhana bekuyikwenzela ukuthi abekwazi ukuvala abantu amehlo sinanzelela ukuthi ungene ngekhulu last year ngoNovember ubefuna ukulegitimize ubukhokheli bakhe sesingathina okwakathesi kuthiwe uvotelwe ngabantu yena lokhu ekwenza kuyikuthi uvala iku government yakhe ekade ingekho emthethweni ngokunjalo ke thina sithi hayi umnangagwa engaqhubeke busa ngendlela yokuthatha utshitshelwe ngabantu ukhethwe ngabantu kodwa sikwaziyo ukuthi akula muntu omkhethileyo njengenhlala yenza iZANU PF isikwenzile futhi yikuthola ukuthi bebekwazi bona ukuthi lesi sikhathi sakathesi abayi kungena embusweni kodwa bazama ke ngendlela zonke ukuthi benze sekungani abantu bayabathanda njalo babavotele njalo umbuzo wami omkhulu ukuthi nxa kade beqinisile ukuthi bawinile lokho esikubone bekwenze eHarare kuyini lapho sesabona khona bebulala abantu mhlawumbe esizwa kuthiwa bangabathathu kumphube ngendlula inani lelo kuyasitshengisela ke ukuthi hayi asoqiniso ukuthi ukhetho lolu belu free and fair njalo leyi bekuyikwindlela yokubamba ama international observers lomhlaba wonke jikelele ukuthi kuthi hayi uEmerson Mnangagwa ungcono kulo Robert Mugabe kodwa thina sithi ke lezi zimpila zantabanye
kobulawayo iZANU PF ithole isihlalo sedalela eParliamente esebulawayo South kuphela Emaphandleni ibandla elibusayo eleZANU PF linqobe okumangalisayo abaningi abathi ababoni uZulu wasemhlubulweni emandebeleni evotela lelibandla kangaka bona ababevele besola ukuthi uMnangagwa waphatheka kumbhuqazo owegugura hundi lapho abalahlekelwa izihlobo eziningi ngimele istudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
namlela nampaba fobembula
namlela ntwandwe
namlela
namlela ntwandwe
namlela
namlela mshweshwe
namlela nampaba fobembula
guka
Okwamanje sengilichiya izandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichane lendaba lapho axoxa lomnumzana Dumiso Dabengwa umkhokheli webandla lezaphu ngokuphathelane lokhetho olusanda ukwedlula.
Libone njani impumela yokhetho lolo lwedlule?
Ukhetho ngalokho engakubonayo lokuzwa kwami beluhambe kuhle ngokuthula awuzange kube lomsindo ukhetho lwaze lwaphela sithe sesiqalisa ukuzwa impumela yakhona ukuthi ihambe njani lapha isiqale khona ukunanzelela ukuthi hayi ungathi sowulo kunzima ngokuqala indlela abezeki angathi bekhuluma ngayo batho bathi bona ama results azaphuma ngesikhathi singaka awuqala kweqe angabi khona lokuphuza kwabo aze abuye sokusiya ekugcineni kwesikhathi abaphiwa ngaso ukuthi bakhuphe impumela amavoti sezwa sokungathi bayaqhanqatha indlela abakhuluma ngayo ngokuqala basitshengisa ukuthi abantu abavotayo bekuyi almost 72-75% eyabantu abaregister ukuvota kodwa kuthe ngelanga sokuphiwa i-presidential result yamavoti kwazozwakala sokuthiwa i-percentage yakhona isikhwelile isukuma 80-85% basimangalisa ukuthi kanti njengobana abantu babevaliwe from the polling stations kwabhalanswa onke ama-result ema-polling stations kanti laba abanye inani lalaba asebengezelele sebengabavela ngapi kwabanye kwethu kwase kwaba sobala ukuthi hayi lapha sokulento engahambanga kuhle kumele ukuthi siyilalele size sizwe i-final announcement e-presidential vote lakathe ithe isiphuma i-final announcement ye-vote watholakala ukuthi uMnangagwa uphumelele kuma-vote wamthiya uChamisa ngebanga elilutshwana nje lingatsho lutho. Sathe saqalisa ukusolela ukuthi yiwo lawa amavoti la asengezelelwe, athatha engezelelwa uMnangagwa ukuze athole ithuba lokuthi abe nguye ozaba ngenkokheli yelizwe.
Namafitshane kusho ukuthi libona kulobuqilibezeli obenzakalayo.
Kakhulu sibona engathi ube lobuqilibezela obenziweyo. Mhlawumbe bathe bebona benanzelela ukuthi iZANU PF ithole izihlalo eziningi eParliament, bona bahle baloyisa ukuthi uma kunjalo ithole izihlalo eziningi abantu bonaba abavotele abantu bezana kumele babe bonke bemvotele uMnangagwa.
Ngesikhangele lona ibandla lezaphu lenze njani kukhethwa?
Hayi, ibandla lezaphu lizamile kodwa alisaphumelelanga ngendlela esasinakana ukuthi lizaphumelela ngayo.
Yabonge lingakhohlwa ukuthi lilakho ukulalela indaba zenu wona lo umsakazo weStudio 7 kumakakasi awe 909 AM 15295 laku 17820 shortwave kusukela ngo 3 o'clock kusiya ku 5 o'clock PM lapho esiyabe kule Facebook live ku VOA Indebele. Njalo liyenelisa njalo ukuya kumsakazo wethu esivele siwethula nsuku zonke ngalona leli ihola. Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Sthembiso Nyoni, yena onqobe ukukhetho lokudinga omela inkayi North edalela eParliamente engowebandla lezana PF njalo engumphathi ntambo obona ngeziphathelane labesifazana labatsha. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mama.
Yes, siyabona ukuthi ukhetho solubuyile lwedlula njalo unqobile lapho enkayi North. Ngathi kuhambe njani njalo bekulula yini uhambo lolo?
Hayi, kuhambe kuhle kakhulu. Uhambo lwakhona belungelula ngoba lapha obaba bebengu-9 umama ngimi ngedwa, okusho ukuthi ngincintisana labo baba bamanye amaphathi singu-9 kodwa-ke ngabanquba bonke bengu-8 obaba lapho.
Lapho enkayi ubulenhlelo zakho sake saxoxa kulona lolu hlelo lenhlelo zakho awuziqhuba khona ngaphezemfundo lokunye nje okuthiyeneyo, izaphumelela yini njalo uyaqhubeka ngazo kumbe kukhona ezinye ezintsha?
Hayi, yize zangiwinisayo ngoba inkayi lapho uyikhangela ngeyinye yama districts aphansi kakhulu. Ngathi ngiqalisa mina ukuba ngu-MP khona ngale ngathola ukuthi kwakungela ama secondary schools alabo form 6 ngaphandle kwehlangabeza lempumelelo, only 2. Khathesi sengivake ama secondary schools njalo kwakulama ward angala ama secondary school ubona ukuthi umntwana uzasuka ewodini siya kwenye iwodi ehamba 15 kilometers esikhathini 20 kilometers. So sengafaka i-secondary school emawodini wonke engu-14. Akwamanye amawodi ngenxa ye-distance ngafaka ama-secondary schools amavili. Njengoba ningakhangela kuward 1 sengifake enye i-secondary school ngenxa ye-onhambo. La kuward 8 sengifake enye i-secondary school kuward 12 sokulama-secondary school angu-2. Yeah. Konokho kuyangithabisa kakhulu ngoba okutsho ukuthi endimeni ukuthi sihlale sikomplene ukuthi abantu beMpumalanga bayasithathela imisebenzi, bayasimarginalize. Lathi ngakubona ukuthi okuqakathekileyo ukuthi asifundise nabantwana labo bangene ku-mainstream and play their role ku-mainstream. Singaze sabathatha abantwana sibatshwatike ezixukwini bayibelusa inkomo. Leso sithi lapha sesikhampena sibe sesibadakisa umsebenzi ube ngokukomplena. Khathe sengikhuluma songi labantwana abayi-62 embafundisayo enkaya, abayi-31 basema-universities lema-colleges. Angithi wabona abantwana labana bephuma laphana e-college le-university, abanye benza i-engineering, abanye ngama-teacher, abanye benza i-animal husbandry, abanye benza i-agriculture, abanye benza i-science, abanye benza i-economics. Sebephuma laphana singilelizwi elokuthi wena cheda ngoba kulomntwana walapha ofundileyo. Kodwa uma ngelaye umntwana wokufaka khona pha angila right yokukhupha umntwana womunye umuntu owazifundisela ngumama wakhe. So lam njengo MP ngileshu ukuthi next year abazasuka ku form 6 besiya ema universities ngiyabe sengile at least 50 engibaziyo ukuthi namba besuka laphana bazathuthukisa isigaba sakibo. Mina kangifuni ukukhuluma lokuchothoza abanye abantu kungelalutho endluphetheyo ezandleni. Bese sikhuluma futhi ngamaclinic. Uzathola ukuthi kulamawodi futhi amaningi enkaya angalamaclinic. Khathesi campaign yami ngeyokuthi every ward kumele ibe leclinic. Ama-councillors siwinile wonke ama-ward ngaphandle kweyi-1. So ilokhu zayami number 1 ukuthi ukhansela ongela clinic kaqahla e-apply kube le clinic.
Hayi, sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlela.
Siyabonga ma.
Leyo balaleli bekuyingqoqo lo nkosikazi Sithembiso Nyoni osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ozamela inkayi North edalele parliament, yena engowebandla lezanu PF njalo engumphathintambo obona ngeziphathelane labesifazana labatsha. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutshalo. Yebo ke, sizaqhubekela phambili ngalingxoxo kulona lolu hlelo lapho esiza kuzwa okuningi ngehlelo zikankosikazi Nyoni kanye lembono yakhe ngabesifazana abancintisileyo kulolu khetho lonyaka. Inengi eHarare lithi lilokhu lihlalele evalweni kulandela imbiko ethi amapholisa lamasotsha lokhu etshaya abantu. Njalo ukansila wethu Varasekwa umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe uthi mhlawumbe baningi abantu ababotshiweyo abedlula amachumi amabili. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.